Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
We will make sure it is completed to satisfaction of our medical personnel who advise us. Once that is achieved, it will be opened.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni ugatsha olwe COVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela se-UBH lamuhla.
Mele sihlale sikulindele ukuthi kuzavela enye iCovid evele eBrazil, enye evele eSouth Africa, enye evele eZambia, enye evela ngapi. Kanti ke lathi singaba leyethu esicina siyithelela abanye, yikho sekukhona emhlabeni. Ngakho ke kumele bahlale bezilungiselele besazi ukuthi ingozi ikhona, bangathi bona sekuphelile elizweni. Akulanto ephelileyo, iCovid ikhona iyabulala.
Kambe umkhakha weCovid-19 osuthwalise nzima abantu kwele India ungabe usukhona eZimbabwe na? Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osacathulayo wengoma zomdumo we-disco le-Afro House u-Admire Moyo owazakala ngegama lokuthi ngu-King Adiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uvule ngokusemthethweni ugatsha olwe-COVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela se-United Bulawayo Hospital, UBH. Lolu gatsha lwenelisa ukugcina izigulane ezedlula ikhulu kule mizamo yokulungisisa isibhedlela se-Ekusileni ukuze laso siqalise ukusebenza. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokuvula iUnited Bulawayo Hospitals COVID-19 Isolation and Treatment Center, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba isibhedlela se-Ekusileni Hospital siyalungela ukuqala ukusebenza.
Okay. We will make sure it is completed to satisfaction of our medical personnel who advise us. Once that is achieved, it will be open.
Thank you. Senza konke okusemandleni ethu silandela ukuboniswa ngabezempilakahle ukuba silungiselele kanjani lesi sibhedlela ukuze laso siqale ukwamukela izigulane ze-COVID-19.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni obesemkhosini munye ukhuthaze abantu ukuba bayehlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine ethi uZulu engalaleli imibiko yamanga ngejekiseni le.
Continue to be careful, practice social distancing among other safety measures. It is our hope that the vaccination program will assist the country in achieving herd immunity and reduce the spread of COVID-19. Siyasetshelana ukuthi no this stories of misinformation about the vaccine ngayisebenzi. We need people to take up the vaccine so that we achieve herd immunity globally. And we are happy that government has even promised to bring more doses of vaccine to Bulawayo so that abantu babe vaccinated. Sizama ukulwisa lo mkhuhlane we-COVID-19.
Uhlangothi oluvulwe lamhlanje ngobelusaziwa ngokuthi iBartley Memorial Block olukhangelelwe ukusebenza phose okomnyaka singaphansi kwezibhedlela ze-Arundel Hospital ngemva kokuba uhulumende elungisise kakutsha kwathengwa lempahla entsha yokusebenzisa. Isibhedlela se-Ekusileni laso bekumele sivulwe okusemthethweni lamhlanje, kodwa uhulumende lokhe engakaqedi ukulungisisa ukuze samukele izigulane ze-COVID-19. Loba nje izisebenzi ezizasebenza kulesi sibhedlela sezaqhatshwa. Ngimela iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi amabili lanhlanu 25 belomkhuhlanelo. Ababili babantu laba ngabavele kwele India, njalo kunakanelwa ukuthi bawuthelele abanye abayisikhombisa. Lokhu sokudale ukwesaba okukhulu elizweni abezempila kahle besithi umkhakha we-COVID-19 okwele India wona okhanya umemetheka ngamandla njalo ubulala abantu abaningi kulelo lizwe. Ungabe usukhona eZimbabwe. Asebefunyenwe bele coronavirus kusukela nyakenye sebefike kunkulungwane phose ezingamachumi amane 38,491 kuthi asebebhubhile sebefike kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1,582. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane selisedlula ingxenye yesigidi 559,875 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebefika phose kunkulungwane ezimbili 192,145. Ukuhlaziya udaba lokuthi umkhakha we-COVID-19 otholakala e-India ungabe usukhona eZimbabwe, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube.
Ingozi vele ihlezikhona eyokuthi abantu bahlaselwe i-COVID-19 eyomkhakha ovela kwezinye izindawo omemetheka masinyane ukumboya ingozi. Ngokuba abantu emhlabeni sebebhoda, bebhoda besiyalela leka, kusekho lokhuyana ukuthi abantu bayavalelwa ngaphandle. Ngakho ke kumele uhulumende ahlale ezilungiselele ukuthi noma nini kusengangena lokhu kufa phakathi kwabantu akwazi ukuthi akuphathe ngendlela efaneleyo. Mele sihlale sikulindele ukuthi kuzavelenye i-COVID evele eBrazil enye vele South Africa enye vele eZambia enye vele ngapi, kanti ke lathi singaba leyethu esicina siyithelela abanye, yikho sekukhona emhlabeni. Ngakho ke kumele bahlale bezilungiselele besazi ukuthi ingozi ikhona, bangathi bona sekuphelile elizweni. Akulanto ephelileyo, i-COVID ikhona iyabulala, abantu kabangayekeli ukuziphatha ngendlela efaneleyo ngokuba kusesekhona ukufa.
Uhulumende kumele luphathe njani lolu daba ncwa?
Uhulumende into afanele ukuthi ayenze okokuqala yikwazisa abantu ngale ngozi esikhona, njalo aqhubeke efundisa abantu ngengozi nje ye-COVID-19, ukuthi abantu kabaqhubeke begqoka amamaski, begeza izandla ngendlela efaneleyo, besanitizer, abantu bagqoka amamaski, baziphathe ngendlela efaneleyo, bangagqokeli amapolisa, bagqoke ukuze bavikeleke. Lalabo abakade becabanga ukuthi mhlambe ukufa sekwehlile baziswe ukuthi kukho. Inkinga kahulumende ukhuluma nxa ekhipha izibalo zabantu abafayo, ukhuluma ngabeZimbabwe kuphela. Aveza umuntu oyedwa, aveza ababili, abantu bacabanga ukuthi kakusekho ukufa. Kodwa angaveza lokho okwenzeka e-India, okwenzeka eBrazil, okwenzeka kwezinye indawo lapho kufa khona ama-1,000, abantu bazabona ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu. Aqhubeke njalo, abantu kumele bahlatshwe, bajovwe ukuze bavikeleke, bafundiswe. Uhulumende akhulume iqiniso, angayekeli ukuvimba emabhoda, atheste, enze zonke izinto ezidingakalayo ezibhalwe World Health Organization ukuba abantu bavikeleke. Kuqakathekile ukuthi akhulume iqiniso, kuqakathekile ukuthi uhulumende aziphathe ngendlela efaneleyo, bangayekeli ukuthi benze izinto ngendlela efaneleyo, bayeke amarali benze okuqondileyo kuvikeleka abantu.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube wenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo obona ngezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga ngalolu daba yehlule. Bekugcwele abantu namhla imthethwandaba we-High Court eHarare ngesikhathi kuthoniswa udaba lokwengezwa kwe-contract kamahluli omkhulu u-Chief Justice Luke Malaba obesokumele ayethathe umhlala phansi. Amagqwetha akunhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe lomnumzana Frederick Mutanda owala impi yenkululeko bathi umongameli Emerson Mnangagwa bekungamelanga engeze ngeminyaka emihlanu i-contract le. Ekamnumzana Malaba useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Bathi umthetho osanda ukubunjwa oweZimbabwe Constitutional Amendment Act No. 2 wephula isisekelo sombuso welizwe, ngakho ke kumele wesulwe. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe imelwe ngamagqwetha enkampani ye-Honey and Blackenberg Legal Practitioners. Alusangenanga emthethwandaba lolu daba namhla ngoba uhulumende ethe abahluli abathathu Justice Jester Charewa, Happias Joe, lo Edith Moshore akumelanga behlulele kulolu daba. Ukuze sizwe okuningi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elilwela ilungelo loluntu.
Ukuthi nje umthetho uthi wona nxa indaba i-before i-court akumelanga wenze ama-comments esithi i-subjudice, sizayibamba kule ndlela lathi esicabanga ukuthi sizayibamba ngayo. Time goes on. Kodwa okumqoka ukuthi njengoba umnangagwa wawatsho kwenye indawo ukuthi hhayi inji ngazikhonkothe wathi inja ngazizikhonkothe indlovu iyalizihambela. I think nxa esithi inja waye evele ekubeka ngaleyo nxa ngingaphambani wathi nohukula ukuhukula ukukhonkotha yinja indlovu iyalihamba. So yikho kwenzakala ngabantu abazibona ungani bona sebebuto ukuthi akusena ndawo lapha okumele babe accountable to. So ungakuyakhangela zonke into ezenziwa ngunkulunkulu lowo ziyayangisa. It's said ukuthi umuntu angazibona eyi-part of iZimbabwe, eyi-part of ingqondo okuthiwa ngezamagqwetha. Kodwa lokho kusuka kuphume lo hhayi lihlala. So uhulumende lo esilaye lowo nxa abantu bengananzeleli sizabona ungani okamgabe wayenguhulumende engamfanisela lokuthi o-first world country. Kodwa lokho esilakho hhayi lokhu kuyethusa.
Ye abantu bakulungisa njani babu sithole konke khonokho besebenzisa imithetho?
Umthetho nxa ungasalandelwa sokuveze abantu bami babukele. Umthetho ngabe uyasebenza ngodila lami lawe angithi kodwa umthetho udila nokuthi khathesi uhulumende khathesi upresident usesehluleka ukulandela i-constitution kuwa kuye kube ngumthetho olandelwayo. Ungaphiyakhangela kahle bantu uMalaba usebuyele emsebenzini kumbe usezabuyela emsebenzini ebiselwa nguye umnangagwa. Kuwa ungitshela ukuthi kusukisela namuhla kuze kuyefika i-5 years lezi azaziphiwa ungahamba enkantolo uyefika ukuthi umnangagwa uphambanisile uMalaba angakunika i-decision in terms of the constitution yena evele ezengene umsebenzi ngendlela yaleyo. So it will be paid this time.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole iqwetha elilwela amalungelo oluntu obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Abokholo lwesimuslim bamanyana labanye babo emhlabeni jikelele ukuthakazelela ilanga lokugqitshwa kohlelo lokuzincitsha okwenyanga yonke olweRamadan olwenziwa minyaka yonke ngabalolukholo. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe lolu suku abokholo lwesi-Islam beluthakazelele izolo mhlaka 13 Nkwenkwenzi kuthi abasemazweni agoqela iSouth Africa, Zambia leMalawi bona beluthakazelele lamhla. Abezokholo lwesi-Islam bathi ukwehlukana kokuthakazelelwa kwalolu suku kulethwa yikuchiyana kwesikhathi emazweni lapho abokholo lolu babone ngalo inyanga ebakhombisa ukuphela kwalolu hlelo lweRamadan. Ngesikhathi iRamadan isungulwa, umongameli Emmerson Mnangagwa ufake umbiko wokufisela abokholo lwesi-Islamu eZimbabwe lemhlabeni jikelele uhlelo olubusisekileyo kungakhathalekile ukuba eyalonyaka leyanyakenye ibiyehlukile ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Lekugqitshweni kweRamadan nge-Idi, uMnangagwa uphinde wathumela amazwi wokubafisela okuhle amakholwa esi-Islam. Umnumzana Thabani Dube ngomunye wamakholwa esi-Islam ojabulele umbiko kaMnangagwa wokubafisela usuku oluhle lwe-Idi.
Njalo sibonga umkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa lokusifisela iRamadan enhle le-Idi Day emnani. Kuyasenza thina ama-Muslims to feel at home, feel represented and honored.
Usuku lwe-Idi uDube uthi luqakatheke kakhulu kuye labanye bonke abangama-Muslim umhlaba wonke.
I-Eid Day lilanga lokujabula kwethu ama-Muslims. Sijabula ukuqeda imisebenzi emihle kuNkulunkulu. IRamadan ifana lokuyengezela amafutha emota emoteni. Kufana lokucharger ama-spiritual batteries ethu. So kumnandi ukunanza i-Eid Day sisidla ezimnandi. Sinatha lokubonga uNkulunkulu lokusipha lolu thuba lokufasta.
Umqondisi wenhlanganisweni eqhuba inhlelo zokusiza abaswelayo elizweni yeZimbabwe National Zakat Fund, uSheikh Henry Balakazi, wemukele ngenjabulo umbiko kaMongameli Mnangagwa.
For that reason, we feel very accommodated in our own country. We feel acknowledged, encouraged, and honored. And so we would like to thank His Excellency for that, that in this diverse nation of ours, where there are multiple faiths, the President takes time to remember us. And we wish to make a request to Him that in future, the day of Eid be made a public holiday for the Muslims.
Ngaleso sizathu sizizwa semukelekile elizweni lethu sizwa sikhuthazwa kakhulu sithanda ukumbonga uMongameli ngalokho ukuthi uthethele lithuba ukusikhumbula lathi elizweni elilenkolo ezehlukeneyo sithanda ukubeka isicelo sethu sokubana lwenziwe lube likhefu lolusuku lweEid kulabo abalandela lolukholo lwesiIslam.
Kodwa umnumzana Collins Ncube isakhamuzi edolobheni leHarare uthi akayithembi limbiko kaMongameli Mnangagwa.
Siyakubona kakhulu umongameli omutsha lo weZimbabwe Mnangagwa kakhulu ngesikhathi umgabe sanda kuphuma sesiya kukhetho luka-2018 wayezama yonke imizamo ukuthi ahlanganise abantu abatshiyeneyo benkolo ezitshiyeneyo different races kusithini ezama ukuthi khona abe ngumuntu lwana okungathiwa akafanani lo mgabe kodwa sikunazelelayo ukuthi khona konke konkana kuyenziwa not ukuthi kumbi ilizwe liphumelele, not ukuthi kumbi impilo yabantu abantwana beZimbabwe itshintshe iguquke, kodwa kwenzelwa ukuthi umuntu athole esithi ngesikhiwa i-political mileage.
Impumela yohlelo lokubalwa kwabantu elizweni lwe-census olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2012 iveza ukuba isilinganiso esiphansi kwesisodwa ekhulwini sabantu eZimbabwe kungabalandela ukholo lwesi-Islam. Kuthi isilinganiso esedlula kancinyane amajumi ayisichiyagalombili 85% sabantu elizweni kungamakholwa esiKristu iveza njalo kuba bekhona abalandela ezinye inkolo ogoqela kwabakholelwa emadlozini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Lodaba olusegudwini lokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uJustice Lokumalaba eminyaka emihlanu. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isikhathi izigaba eziningi zeMelika ziqinisa inkuthazo yokuthi abantu abaningi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 vaccine. Amadolobha amaningi alezi zigaba asethumela abezempilakahle abalanda abantu ngasemakhaya ukuya bahlaba ababhekane lobunzima lokuthi bayelayinela ukuhlatshwa endaweni ezihleliweyo. Laba bantu ngabagoqela abakhubazekileyo nabaphila lesimo isibavimba ukuphuma emakhaya abo. Ukungani kuhle kwezulu ludubo osoluhlasele isigaba seCalifornia ekwelemelika lasemhlubulweni wonke wangentshonalanga yemelika iWest Coast osokudale udubo olukhulu osoluphazamise umsebenzi wokulondoloza lokuthiwa kwenhlanzi zesalmon ezivame ukuya emfuleni eyabe ilamanzi agudumalayo. Lokhu kubikwa sokusenza ukubana abakulo msebenzi bazibuthe bezifaka ezimoteni bezisa empunjeni kweSan Francisco Bay. Kuthi udubo lunye lokungani kuhle kwezulu kwele Madagascar kubikwa sokudale umonakalo omkhulu osotshiye abantu abedlula isigidi bebhekane lendlala enkulu. Abenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba abe-World Food Programme sebethule isicelo sokuthi lelo lizwe lithole uncedo lwesiphangiphangi lwemali yokuthengela laba bantu ukudla. Inhloko kahulumende yakwele Sudan umnumzana Abdallah Hamdok uthi ulethemba lokuba ilizwe lakhe liza kwenelisa ukubhadala lesu lesonke isikweleti sayo samadola angamabhiliyoni angamashumi ayisithupha $60 billion lo nyaka ngoncedo lwezicelo lezivumelwane ezithembisayo ezizaphuma emhlanganweni owe-Paris Conference ezizaletha abafuna ukutshala imali elizweni lelo abaningi.
ugatsha lukahulumende olubona ngezemali olwe-treasury luthi soluqalisile ukucubungula uluhlu lwendleko zelizwe oluhlolisiswa phakathi komnyaka olwe-midterm fiscal review kanye le-2022 budget strategy paper okuzakhomba ukuthi umnotho welizwe uthuthuka okunganani njalo ungalungiswa njani. Okumqoka okubikwa kuzacutshungulwa zinhlelo ezasungulwa ngumphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube, yena athi zizathuthukisa ezomnotho. Ukuhlaziya ukuthi kuyini okumqoka abantu abangakukhangelela ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Umnyaka ophelileyo usuphela, bebesithi ukuthi imali izasebenza kanjani. So okwakhathesi bayekele besitshele ukuthi ukuze sifike ekhasini njalo indlela abakwanisa ukuthi bazenze izinto.
Sesikhangela zona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube, singathi ziyaphumelela yini ukuthi zingathuthukisa umnotho welizwe?
Wona nje ngani ezinye zangkhona ikakhulu ezokuthi imali ikakhulu imali ingathengiswa emkabeni leyana ensitha. Wona njengani inhlelo leziyana zingasebenza, kodwa okuluhlupho kathesi ukuthi i-difference yangkhona between imali singathi i-rate Reserve Bank of Zimbabwe le mali leyana ethengiswa emkambeni leyana isikhwela njani. Kodwa sibona njengani i-inflation bayathi iyehla, kodwa asikakuboni ekuphileni kwabantu, ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali efunakala ngumuntu kumbe ngemuli ukuthi aphile ngayo isifika ku-29,000 Zimbabwean dollars. So sitsho ukuthi ukwehla kwe-inflation awukafiki kuma-base ukuthi sibona ukuthi iy'mpilo zabantu ziyathinta.
Lowo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxela eseHarare. Iviki uhlelo Woza Friday silomculi osacathulayo owengoma zomdumo we-disco le-Afro House u-Admire Moyo, owazakala ngegama lokuthi ngu-King Adiza, inkosi yobunandi kwezomculo. Yena ucula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Swanda we-Studio 7.
Sounds like Woza.
Qeda imfundo yakhe esecondary wahle wangena kwezomculo. Abalaleli bengathanda ukwazi ukuthi udabuka
ngani.
Zalwa nzalwa ngasematopo esigabeni saselishumbe. Mina mfunde elishumbe primary school kusela ngomnyaka 2008 usiya ngomnyaka kumnyaka 2015. Then ngo 2016 yikho lapho enziwe khona ematopo senziza kobulawayo. Ngafika ngafunda esikolo saseNkulumane High School. Njimene zomculo mina ngene ngomnyaka
2017. Umfana osakhulayo kodwa selegama elikhulu njalo siwacindezela umculo wakhe.
igama lami le music ngu King Adiza inkosi yobunandi lama single songs angu 7 i album A1 eyinkuphe ngo 2019 ethi Banshaya eGoli.
Ndale sengumntwana uKing Adiza njalo kukhona abamthunukayo ukuthi laye angene kwezomculo
okwenza ngafuna into zomusic kuba imusic into engavele ngithanda njalo ngalesifiso sokuthi ilinye ilanga lami ngifuna ukuba ngumculi yikho kwenzela mi ngathi sengitholile ithuba lokuthi ngene estudio ngavele ngangena ngacula umculo wedisco point inspire DJ Call Me kanye lobo Spencer Man ngangena ke lapha estudio nthe mampume estudio hayi abantu umculo wami bawamukele ngezandla zombili bawamukele ngentokozo kakhulu ngendlela ephezulu ngathi kangiqhubekele phambili kodwa ngale egoli bakwethu bayaphela tono shale
Zimbabwe because sizophela kumemva erenkini zimnandi ziyachelela ingoma zika King Adiza pho bona balaleli bengawuthola ngapi umculo wakho.
Umculo kaKing Adiza uyatholakala kuYouTube King Adiza Music, uFacebook King Adiza Music. Then ngilama CD futhi ama copy atholakala kunombolo zeWhatsApp 0717240603. Ikholana utholakala khona uKing Adiza inkosi yobunandi.
Banengi abachabule siphiwo sokucula kwentuthu zethunqa uAdmire Moyo uKing Adiza ngomunye wabo njalo nguye ebesikwethelayo kuliviki uhlelo Hoza Hoza Friday bayethe nkosi yobunandi libe lempela sonto elithukela igama lami ngezwa Jesus Bani.
Umculo owalo osacathulayo wengoma zomdumo wedisco leAfro House uAdmire Moyo owazakala ngegama lokuthi ngoKing Adiza ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni ugatsha olweCOVID-19 Isolation and Treatment Center esibhedlela seUBH kobulawayo. Ngabe umkhakha we-COVID-19 osuthwalise nzima abe-India ungabe usukhona eZimbabwe na? Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.